kuqathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane, bekhulumisane, bekhulumisane umlotha kulalowo oba okhangela inhlangothi zombili, okhulumisana nenhlangothi zombili ukubana zibeke izikhali phansi. Sokuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho, izame konke okusemandleni ayo ukubana ifezise udaba lolu. Sokuqakathekile ukubana i-African Union ibe khona kokuqala. Okwesibili, le-United Nations layo isekele khona lokhu, isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo.
Ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhulumisane umlotha, ungathi kuyasebenza na?
Sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kanti Sudan sezamile ukukhuluma, lo UN Secretary General sezamile ukukhuluma. Kodwa kuyabe kumqoka sibili ukuthi kube le nhlelo kumbe lo hlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalele leSudan Rapid Air Force babalwisanayo, ngoba kuqakathekile ukubana kube lo mlamlankunzi ozabenza bathembane, ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani. Kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi, kunzima vele ukulandelela i-ceasefire. Kuyeke kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo. Ngombono wami ngikubona njalo.
Impi yomndeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenqatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka? Ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo, nanko phela sebedinga ukudla, abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye, izimpi zikhona sibili Afrika lase-Europe zikhona, kathesi nje sikhuluma nje kulo mbhuqazwe e-Ukraine. Kodwa kuse-Afrika lokhu lakho kuningi. Kuyebe kuqakathekile ukubana inhlanganiso ezijiyeneyo ze-Afrika zikukhangele khonalokho, zihlanganisa abantu zenxabele impi, ikakhulu i-African Union, i-ECOWAS ngale West Africa, i-SADC.